uqakathekile lami ngakuthola kunjalo ukuthi khona ncali abantu besenza ibudget liyabuya lama dates i-council ivumelane lama dates but iphutha esafiliyenza ngelokuthi khona abantu labo balezikhathi zabo zokuthi khona isiphi isikhathi lesi abangayenelisa ukuthi khona bayathenda imihlangano yakhona. So khona kuyana kufunakala ukuthi khona ngemihlangano nale budget i-item yokugcina kube yikuthi khona badingisise kuyona le mihlangano ukuthi khona kanti into eyenza ukuthi khona kube le poor attendance bazali kuyini bazabatshela i-answer isebazalini ayikho kuma-councillor.
Sizwa ukuthi abantu kukhona abavele sebekufuna ukuthi i-council iqakathekise lokhu lalokhu, umthetho wona uthini?
Vele i-councillor kufanelanga ukuthi khona ibe phambili, abantu kufanele babe phambili, people first, ngokuba abantu yibo okufanele uyetsho ukuthi khona kuyini abakufuna phambili, kumele babe le priority list yabo. Lokhuyana kuyenza kube lula ku-council ngoba even nakusasa nxa abantu bengasabhadalanga babuyela kubo bathi hawu kade angithi yini elathi lina lifuna lokhuyana kube phambili. And kutsho ukuthi khona sikhuluma nge-ownership lapha ukuthi khona abantu bazayi-ona i-budget leyo bangayi-ona abantu bazayihlonipha ngoba iyabe siyinto yabo.
Sesikhangela isimo somnotho elizweni, uluhlu lwe-budget lolu luyabe lunjani, kuzaluphambanisa njani?
Okwakathesi awukadinzi lutho, iminyaka engu-15 awukabi lolutho tshintshi leyo. So abantu kufanele bakuthathe ngaleyo ndlela ukuthi khona babodwa entweni leyo, idorobho linye nalinye lilodwa entweni lesi. So the best thing yikhona lokuthi khona bona badinga usekelo kuphela olwabantu, bangadinga usekelo lwabantu. Whatever is going to come out ukuthi aphuma nje kuhulumende ukusiza ku-council kube i-bonus, but okwakathesi umthwalo ngowabantu, ama-resident yibo fanele bakuthwalele bencedisa i-council ukuthi khona iye phambili. Safe delivery iyamejwa, abantu bayabe befuna i-safe delivery abayifunayo abaza kuvuma ukuthi khona ayilokhu siyakuvuma siyakwenelisa. Yikho okungayenza ukuthi khona i-safe delivery kumalokal authorities zingaziya phansi.